Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 19 kwenkwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba ngumholi wabahluli yi-High Court.
Kuso kusenzwa ngumabhiza ilokhiyana ukuthi usesenza i-damage control.
Ibandla le-MDC Alliance lithi isinqumo esathathwa lidalele High Court sasifanele njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omanje labahluli abelame kubandla le-ZANU-PF.
Bakhona abelokho belodokoza njengoba libona amajaji amathathu la azaqunga isibindi akhuphe iqiniso ngoqobo.
Ibandla le-ZANU-PF lithi liphakathi ngokulungiselela ukhetho oluzayo oluka 2023 kuzigaba zonke zelizwe, njalo lilokhe lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo.
Thina kuleti bandla ku-MDC akula muntu osuka kithi esiyajoyina i-ZANU-PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani lokukhutshwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba ngumholi wabahluli yi-High Court. Umbiko lo osayinwe ngumabhalane wogatsha lwezemithetho unkosikazi Virginia Mabhiza ubuchiyene kakhulu lombiko wethulwe ngumphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi yena ochothoze abahluli abethule isinqumo lesi esithi basetshenziswa izitha zeZimbabwe. UZiyambi ucothozwe ngabantu abaningi phezu kwamazwi la, kanti la magqwetha lawo acine elobela inkantolo esithi kumele abanjwe ngecala lokweyisa imithethwandaba i-contempt. Kodwa kumbiko wayizolo, unkosikazi Mabhiza uthe bayayihlonipha kakhulu imithethwandaba kungelani lokuthi bavumelana nesinqumo sokususa uMalaba esikhundleni. Kungelani lokuthi abavumelani lesinqumo sokususa uMalaba esikhundleni. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okutshiwo nguZiyambi Ziyambi kufuze sikuzwisise kanje. UZiyambi ubengakhulumi labantu, ubekhuluma lamalunga ezano, ube-activator i-membership yankona. Asiyonto entsha, ungakhumbula ngesikhathi se-land invasion u-Anton Gubay izitatimenti ezinje zafakwa kuyabe sokumobilayizwa political constituents. Sesingathola uma kuyikuthi kwenzakale lokhu soku abantu bezano sebesiyagide enkantolo, ngoba ipolitician mayikhuluma kokuqala kayikhulumi okomthetho, ikhuluma ukumobilize lokunikeza intshukuntshu kubalandeli bayo. Kuso kusenzwa ngumabhiza ilokhiyana ukuthi usesenza i-damage control okuyinhlala yenza ukuthi i-political leadership iyanikeza i-political direction laba sebebuya belolonga. Kodwa ekugcineni okujayela ukuthiwo i-political leadership kuyaphuma. So mbona ngazathi okuthiwo nguZiyambi yiyo i-political belief yezano. Then okuthiwo ngumabhiza yilokhuyana okuthiwa umhlaba ubusungathi uhulumende uya interfere, uhulumende uya undermine i-judiciary. So bekufuze ukuthi etholakale la esengani uyapolisha, uyalolonga inkulumo.
Ingcwethi kwezemithetho zithi kukhanya olodubo olukhulu kakhulu lapha, ngoba abahluleli ve-Constitutional Court labe-Supreme Court abayibo abamele bahluze isicelo sikahulumende sokuphikisa lesi sinqumo olabo bangomamangalelwa babotshisiwe kulolu daba lukamalaba. Ngakho akusoze kwenzeke ukuthi babe yibo abahluza lolu daba. Ubona kuhamba njani khonapho?
Akukho engukhangeleleyo, akukho okungamangalisa ukuthi amajaji zona la asayithwayo atholakale eseyibambile leyo ndaba, ngoba leli lizwe kokuqala yipolitiki. So ipolitiki, as long as ama-political objectives awo bengafeza ngokuthi wona la ama-judges afakiweyo kumbeni aqanjwayo ayeluzwa lolu daba ukuze afeza interest yabo, akula problem. Ngoba alubana sililizwe elilabantu abalenhloni, umuntu wokuqala oda kuvuza ukuthi vele sekubeke kucace kumongameli ngu-Attorney General laye ubaba uMalaba. Ubaba uMalaba akasuye umuntu ongaphatheka entweni elihlazo lokuthi yena eyi-judicial ofisa etholakale enguye oncedisana lomongameli ukurepha isisekelo. Ngiyoda kuvuza ukuthi hayi lapha kokheli lokhu akusoze kwenze, kodwa hayi ngokwenyama nangokufisa ilokho zenu uyaphatheka kukho.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Njalo nje siqoqwe lomsekelo wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda othi ibandla lakhe lithi isinqumo esathathwa lidale le-High Court sasifanele, njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omanje labahluli abelame kubandla le-ZANU-PF.
Singabala uchapter 8 we-Constitution yeZimbabwe, ikhuluma kakhulu ngama-courts lama-judges esithi ngesikhiwa the judiciary of the court. Singehlango sibe ku-section 164 sibona ukuthi kule muca obhaliweyo okuthiwa independence of the judiciary, ukuzimela kwamajaji engalahlangothi. Ngizacela ukubala ngesikhiwa ngikumtshela u-section 1 lo subsection 1 lo subsection 2 over 164. The courts are independent and are subject only to this constitution and the law, which they must apply impartially, expeditiously, and without fear, favor, or prejudice. Lapha kuthi ama court azimele kawatelwa ngomunye umuntu abakwenzayo, bona bazimele mpo bakhangele iconstitution ukuthi ibagweba isithini, hatshi ukuqondiswa nguminister mbe ngupresident mbe i-political party ethile. Amakhotho eZimbabwe kuthiwa azimele. Kodwa namhlanje siyabona uminister uZiyambe sesithi amakhotho athengwe ngabantu be-West, kanti isikhathi sonke sihlala sikhala sisithi amakhotho acindezelwa yiZANU-PF. Mahlabe Zulu, kuliqiniso lathi siyatsho ukuthi amakhotho la asecindezelwe izano esithi izikhothamade zezano.
Kodwa lani njengamabandla aphikisayo liyalikhale ngabo magistrate labahluli lesithi bale basekela uhlangothi olukahulumende, pho manje kuyini osekuguqukile?
Hathi bo ayisibo bonke, bakhona abelokho belodokoza njengoba libona amajaji amathathu la azaqunga isibindi akhupha iqiniso qo. Kodwa iningi bathi phela zonela mvunye. Angithi sifuna ukupha sibili ukuthi izano isiphelelwe ngumphako, nampo se abasafuni ukuvuma ukulandela okuvela kwayo, abasafuni ukuthi khonokho ekubonwe yi-High Court sekuthiwa abantu amajaji la athengwe yi-West. Kambe inyoni elomkhalelo wayo bangatshontsha imali bathi ngama-sanction. Namhlanje ikhothi sisithi izinto ezenziwe eParliament besipha amandla uPresident Mnangagwa, amakhothi ahamba ayanqaba engakasayini, wahle wavuka esayinile mhlanokho iSenate isipase umthetho lonxele. Khonokhuya ukuthi waphonga uhamba ngesivunguzane siyavuka esayina, wayebalekelana, wayebalekela ukuthi into eyenzayo kayisiyo. Yikho ngokuthi ngokubona kwethu sibona ngani kuzaba lengqabangqoza esithi constitutional crisis sizaswela amajaji sizaswela umthetho kugcine sokubusa ngenduku amasotsha into abayifunayo ngoba okwamanje bangazi baaphile ngubani oza hluza lelicala ngoba amajaji wonke lawo athiwa alesandla esingalunganga ubaba umnankako sizahamba edinga abangani bakhe ama retired judges seba appoint ukuthi bezwe iappeal obviously laba bantu bahle babuye bathi i high court iphambanisile
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo Ibandla lezani PF lithi liphakathi kokulungiselela ukhetho oluzayo oluka 2023 kuzigaba zonke zelizwe njalo lilokhu lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo eliqala ngokuwahlolisisa kwenzela ukuthi ahambelana lembono yalo na abanye besiwa esikolo sokufundiswa ngenhloso yebandla lezani PF isiphathamandla sebandla lezani PF umnumzana Obed Mpofu izolo ubonakale emfanekisweni kumaphephandaba kanye lesemsakazweni kahulumende elabantu abangamachumi amabili lambili 22 elupane ababikwa bevele kumabandla aphikisayo besiya kwelezani PF kodwa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance eMathabeleland North umnumzana Mhlonipheni Ncube uthi lelakhe ibandla liyabathola abavela kwamanye amabandla njalo seliqinise imkhankaso yokhetho lisebenzisa ingatsha ze constituency coordinating committee ezincedisa kuhlelo lokubhalisela ukuvota ezigabeni olwe polling station based branches asizweni umnumzana Ncube exoxa lo sithandekile emhlanga we studio 7
Hayi izano PF vele ilibandla elinjalo thina kulethi bandla ku MDC akula muntu osuka kithi siya joina izano PF asika kuboni lokho njalo azake sikubone thina sikubona kuphela ngabantu abasebe buya kithi lizakhumbula ukuthi ke sithese siyekhethweni luka 2018 ibandla lethu belehlukene abanye belandele umakhuphe bonke labana abantu ababe kumakhuphe ngabantu asebewile kithi labanye abantu ababe vele bezihlalele nje bengasathanda into zepolitiki ngabantu asebewile kithi even laba abantu abasuka kuzani PF bayabuya kithi esesamukela abantu abaningi thina singeke sikukhulume besihlabele njengayo izani PF izani PF vele kungumthetho wayo ukuthi iyaqamba amanga abantu bazaba kwazi ukuthi ngesikhathi sama distance abantu bebezama wonalana abantu beguqura wondi babezigqokisa amanye ama-combat bethi ebusuku bebuye bethi thina singama-distant emini sebebuya sebengamasosha sithi lapha ebusuku bekulama-distant bechaya abantu beqamba amanga vele yiyo nje indlela izane PF ephila ngayo thina konke lokhu asikwazi
kodwa amalungiselelo enu njengebandla awokhetho oluzayo anjani abantu babhalisela yini ukuvota liyayiqhuba yini imhlangano lakho konke nje kumbe libhekanele ezinye ingxaki
amalungiselelo okhetho asekithi asesezingeni eliphezulu kakhulu kathesi thina njenge-MDC silohlelo lethu esilibiza sithi yi-branch formation esizithi thina yi-polling station based branches yikho kathesi esibhizi ngakho esikwenzayo njenge-MDC ku-ground esithi thina yi-constituency coordinating ama-constituency coordinating committees abhizi ku-ground ebumba ama-branches esebenza le province abantu bayalwamukela kakhulu lolo hlelo njalo vele sebezimisela kakhulu ukuthi ukhetho ngalwenzakala uma kungenzakala ukuthi ukhetho lokusasa thina vele sesiready njalo abantu sebezimisela ukuthi bethi sinqobe ngoba sebezimisela ukuthi bevotele elethi bandla ngoba bathi hayi ukuhlupheka lokho abasebehlupheke ngakho kukhulu kakhulu njalo ke bathi hayi ibandla kuphela abangalivotela yi-MDC Alliance izani PF bathi abantu sebediniwe ngayo ngoba izani PF siyakwazi ukuthi libandla elihlala likhuluma amangala lithi lizakwenza lokho, lizakwenza lokho. Thina njenge MTC City bathi bazakwenza lokho, bepromise abantu ukuthi bazakwenza lokho, kabakwenze ngalesi sikhathi njengoba kuyiba basembusweni.
Lo ngumnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sebandla le-MTC Alliance esigabeni seMatabeleland North, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Lezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abangamachumi amabili lantathu 23 babanjwe igciwane le-coronavirus, kutsho lolugatsha kumanani akhutshwe izolo. Inani lasebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selize ledlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,579. Kwabatholakale belegciwane le-coronavirus, iningi labo ngabakobulawayo abalichumi lanye 11, kuthi ezinye izigaba zaba labanye abalutshwana.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo ichiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokuqhamuka emkhuhlane wesihudo njalo kobulawayo elokitshini lemganwini osekulabantu abangamachumi amahlanu abahlaselweyo. Kunyanga ezilichumi ezedlule kuke kwaqhamuka uhudo njalo kuleli lokitshi kunye lamanye abalisa emzilikazi Cowdrey Park, Luveve lamanye, okwaze kwabhubha abantu abalichumi lantathu. Umsakazo weya FM ulodaba lokuthi kuleziphathamandla zedolobho leChinoyi ezintathu ezibotshwe ngamapholisa ogatsha olulwisana lenkohlakalo olwezak. Ababotshiweyo laba ngusibalukhulu wedolobho umnumzana Tinoda Mugudu, umqondisi wogatsha lwezindlu umnumzana Nhlanhla Ngwenya, lo manjinela wedolobho umnumzana Dominic Mapwashike. Iphephandaba lobulembu elesite lithi amakansila edolobho le-Victoria Falls asekhethe umnumzana Kholwane Mangena ukuthi abe ngusibalukhulu wedolobho kulandela ukumiswa umsebenzi kukamnumzana Roni Dube. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salwanani Studio 7 labalaleli ngukhetwe bebe ngikholomangi seGaborone Botswana. Hi, sibili kuyamangalisa ngendlela umnanga kwa ongela nembeza ngakhona. Lenhloni sibili labantu bezanu abalazo. Khathesi bayangena elupani kubo Matabele bathi bacela usekelo. Elupani lapha thina sithese sisezikolo khona egwamba laphana. Besihamba kwelanga sithi sidlala egangeni sivumbulule amathambo okukhanyayo ukuthi ngabantu ababephonga ukubulawa bephoselwa nje. Kodwa abalala nembeza bayehluleka ukuthi belungise lokho. Kodwa balaso isifindo sok kuleziyana indawo bathi becela usekelo. Mina ngicela ngele isibuzela abantu bezihani nayo umnango wakho ukuthi kathi usekelwa lucele emathebhelele ntula ucele emathanjeni yini kumbe ucele usekelo emangcwabeni. Ngangimkhangele ngerali yakhe eyokucina ethi silapha esomhlolo primary, esomhlolo khonapha declare khona igugurawundi kwahle kwafa abantu abangu-40 same day ngo-1993. Kodwa uyama khona phana uthi ucele usekelo. Hhayi, thina sicela nubabalo akabe lo nembezi akacabange ekwazi ukuthi isihlahla asikhohlwa, njalo yena nxa elihloko eselikhohliwe akwazi ukuthi isihlahla kasikhohlwa. Amathambo lana lokho ekhangela ukuthi yena alungiseni uyacela usekelwe emangcwabeni.
Sanibonani livuka njani Studio 7. Studio 7 lomthwakazi. Madoda kithi kuyinto edanisayo kakhulu ukuthi umuntu angayenza crossover from kumthwakazi esiya kuzana uPF kuyinto ebuhlungu kakhulu esizweni sikamthwakazi ukuthi sizinto efana lale. Kodwa nje into ekhona ukuthi abantu laba esithi basimelela laba ngabantu abale interest lezikhwama zabo labalani labantu. Ungakhangela unanzelela ukuthi kathesi sinje esizweni sikamthwakazi sizama ukulwisana lokukhipha into eyachiya ihlanyelwe yigugura hundi. Kodwa abanye uyamfica umuntu sebuyela kuzala uPF eyiyo eyabanga ukuthi kona izame ukubhubhisa isizwe sesindebele nxa singani siyabuchasisa kuhle. Ungakhangela from kuma 80s i-railway line yasuka eHarare lapho kulezintaba khona bayenza yayophenduka eGweru ukuze ingayingena kobulawayo kuyindlela yenkethabo yechabi yona leyo. Taking people from resettlement from abantu from emashonaland bebasemathebheleleni injongo yabo yokwakuyikuneutralize ulimi lwesindebele ukuthi lungabi khona. Ungakhayela kathi esivini umuntu angasuka eHarare ayisebenzela kobulawayo ngenelisi njalo kathani ukuthi afunde isindebele ufuna abantu bakhona ngapho bakhulume ulimi lesijona njengaye. It's part of gugurahundi. Ungakhayela ku-ZBC i-news ngesikhathi sikaSmith kanye kudala i-news zaziqala ngesindebele ekuseni emini after 12 kuyeqala ezisishona. Kathesi ngenxa yegugurahundi eyangenayo babisela phansi ulimi lwesindebele i-news seziqaliswa ngesishona throughout kuze kungena futhi lakanye futhi into leyo yangena kustudio 7. Istudio 7 yenza i-news ngabili ntambama lekuseni. Ekuseni baqala nge-news esishona ntambama baqale nge-news esishona. It's part of gugurahundi yona leyo kutshengisa inkethabo etshabi ukuthi kulo mhlobo owodwa oqakathekiswayo kwele Zimbabwe. So kunzima ukuthi khona umuntu angacrossa from ebandleni la kumthwakazi ebuyela back to ZANU PF athi kule nto enhle. Lokho okwenzakalayo ukuthi uthi kakuboni yini madoda kade wasa sokusile amakomrade athi suke egangeni bakha umdulo othiwa kusokusile sokusile Mandebele kaloku abanye lokho besacimeza kuhamba njani. Hayi nyabonga Musibande Ejonde Khwekhwe enhle.
Livuka njani basakazi bakwi-Studio 7 labalaleli abahle. Okhuluma uThemba from Cholocho. Ngiphendulele yandoda ebilo mbuzo ukuthi waye kungavunyelwa i-diaspora vote ukuthi kuvote abantu abangaphandle kwelizwe. Wena mfowethu ubona nje kungavunyelwa ukuthi kuvote abantu abangaphandle kwelizwe kuyikuthi vele izani uyabona vele ukuthi 100% ofa abantu abaku-diaspora abangaphandle kwelizwe vele kabayifuni. Iyakwazi khona ukuthi ayisho ukuthi kayikwazi, iyakwazi. That's why ngeke ivume vele ukuthi thina singaphandle sivote. Yabo yiko ke izasondeza ke abantu abanjengokuba bugawula abayizikhotha amade zezani ukuthi bekhohlisa abantu bakithi lokho bekhuluma nje into engekho kodwa bebhekile ukuthi into vela ngeke zava zayenzakala zaba right ezweni lakithi kakhulu ukuthi emhlukuleni wasemandebeleni. Umsholo umgwaqolo lo osuke etshola ukuthi uyakusiphepha imali okusaphethe izalo nje silibale ukuthi uwafo walunga. Ngishona lo osetshotsho from Bulawayo ebonguma kusele zami in power asikhohlweni bafowethu ukuthi uwafo wavuka something bazolobo ke bekhuluma nje obabugawula ukuthi iqiniso bayalazi into nje abayazi ngqo ukuthi into abayenza yini.
Salibonani Studio 7. Hayi, hlale endaweni ngathi isikhathi. Mina kwela miside bantu bakithi ngithanda ukubonisa abantu bakithi abakumthwakazi ukuthi njengoba imthwakazi ngiyakwamthwakazi kumele ikhuliswe yithi abathwakazi kuqala. Andibani zabona ngabe zizwe ukuthi right. Lapho yenza khona ama mistake yithi uma siyibonise khona. Hayi kuyihleka. Abantu bakhe bathanda ukuthi ubhukwalo ukuthi ubhurwa kwama isibale yenkinga. Ngiyamhleka instead ukubonise. Mina into engathanda ukuyitshela umholi wemthwakazi Republic Party umkhonzi ngoku ukuthi mfowethu kukhulwa kanjalo kupolitics. Kuhlale egangeni kuzawugqinisa kuzakwenza ukuthi wele mqondo eminye eserious ungakungakwethusi bonke abantu ababaholi bathwala nzima ukuze bephumelele. So nawe ungakwethusi ungapheli imoya labethwakazi labalandeli bomthwakazi bengapheli imoya khulwa kanjalo kupolitiki. Zibuze ukuthi MDC izwe labalandeli abaningi angakoqala njani yadoza nzima that's why uthangela lawo babechave limazo lifaka manjena. Nawe lokhu kuyakukhulisa mfowethu ungayethuki zama kodwa ukuthi ukhontakthe labathwakazi uzwe abakufunayo ephathi labakufuniyo abantu babakini abakwamthwakazi uzawubona iqembu lizakhula abahleka ubeke behleka abaphuma njalo nalowo ophumileyo ndoda umekele njalo ngoba ngeke ube mazi ukuthi ubefele dlala indima engakana uthola ukuthi iqembu libengaqhubeki ngiyaqhubekela phambili ngenxa yakhe so uma iphumile ukuthi iqembu liyakhula ngoba labo zabathola abazojoin iqembu lakho ngeke ubazi bazozala umqondo nje bazola umqondo meva abanye bazola umqondo okhulile alright ozasiza iqembu so ngakutshela lolu daba lento engiyichoyo ukuthi ophumile ungamkhaleli umbeke enjalo ngoba uthola kade isivalo evimbi iqembu lingakhulile phambili so ngolimi losesikhala ngenza kutshela ngithi bathi chakulamba chakuwangula chakuda chakupanlana so nganjalo ndoda qina ukhulu uqhubekele phambili uzobona ingqwe yaphambili yakho yaphambili indlela yoyicenta izabona ngabaningi ukuthi uyaphi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. KwezeMelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus kwele Melika liya lisehla laze layafika kumanani elagcina ngawo kunyanga ezilitshumi lane ezedluleyo. Ababhubhe nge-COVID-19 kuviki edluleyo bedlula 4,165 okulinani eliphansi kakhulu kusukela ngenyanga kaMbimbitho. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kwele Melika sebeyisilinganiso esingamatshumi afika phose amathathu ekhulwini 37%. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Rafael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Ye lapha eTexas nje ngoba sithi ukuthi kuzima ukuthi uyibone iCorona ngokwayo ukuthi izinga layo lingapi ngoba abona ababayiba abaphethe umthetho bayabe bengathi abafuni ukuthi kwazakale. Kodwa ke nxa ulalela nje izibhedlela lapha kusehla kusiza ngapha ngaphansi hayi iyehla lokho abantu bazimuka baya kuma vaccines sekungathi abanengi bahlatyiwa abantu okwedlula abangahlatywa.
Baba Mthombeni, siyabona ukubana abantwana abaleminyaka elithumi lambili kusiya kwelithumi lanhlanu labo sebehlatshwa ijekiseni yeCovid-19. Ubona ngani lokho kuzaphathisa na emzameni yokulwisana lobhubhane lweCovid-19?
Ngazo kuthiwa abantwana bahlatshwe kuzabazima ngokufanayo ngoba nxa kuyikuthi abadala abakukholwa khona lokho okwejekiseni abantwana bazahlatshwa njani? Abasoze baye ukuyahlatshwa ngoba abantala yibo bekumele bathutshise abantwana ukuthi bahlatshwe. Manje bona abadala bakhona bavele kabakholwa khona ukuthi kufanele ukuthi abantu bahlatshwe. Lokho ebesithi yi-hawks leyo akulanto okuthiwa yi-coronavirus. So ke umumo wakhona uzima ngayona leyo ndlela engaphandle kokuthi engxenye laba abantwana sebekhulile abasekuma high schools kusiya phezulu sebezenzela ukucabanga kwabo ukuthi bafuna ikakhulu laba abazabe beku-sports ndawo lento lezi ezinye ezinjalo bazafuna bona ukuthi bahlatshwe abantwana.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni, sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 esedolobheni leHouston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende wethule umbiko omutsha izolo echasisa ukuthi uyayihlonipha imithethwandaba yelizwe lanxa engavumelani nokususwa kukamnumzana Luke Malaba esikhundleni sokuba umholi wabahluli yi-High Court. Ibandla le-MDC Alliance lithi isinqumo esathathwa lidale le-High Court sasifanele njalo sitshengisa ukuthi ayisibo bonke omantshi labahluli abelame kubandla le-ZANU-PF. Ibandla le-ZANU-PF lithi liphakathi kokukhankasela ukhetho oluzayo oluka-2023 kuzigaba zonke zelizwe njalo lilokhu lisamukela amalunga avela kumabandla aphikisayo. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. ngisithi asidibaneni kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.